sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende weSouth Africa uthi useqalisile ukukhulumisana lamazwe asevimbe indizamchina ezisuka emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe kulandela ukutholakala komkhakha omutsha wobukhali owegcekwane le-COVID-19.
Kanti kunemikhakha eminingi etholakaleyo endaweni ezishiyeneyo ngokungemva kokutholakala amazwe amanye akakazi aziphathe ngendlela lamazwe ezwekazi lase-Europe aziphathe ngayo. Kungakho lukhona ubandlululo olukhulu esilutholayo olubhekiswe ebantwini base-Afrika.
Ibandla lezombusazwe elisanda ukubunjwa ele-Freedom of Rights Under Sovereignty namhla lethule umphakathi ibhuku elimomethe iziqondiso zalo ele-manifesto. Sixoxa lomhlabeleli wenkayi uSikhosana Buhlungu osanda ukucula kwele-South Africa eGwanda, njalo obecula ise-Victoria Falls namhla ntambama e-Comfort Pub and Grill.
Hayi, into eyandithabisayo e-South Africa andithabe ukuthi indawo engangiqalisa ukufika kiyo ukutshetshulwa yingwe kuzalwe ngumama lobaba. Bandithakazelela kakhulu, kanithiwa ngabantu abake bambona. Ngafika e-Hebrew, ngafika eThembisa, ngafika e-Cresta.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende weSouth Africa uthi useqalisile ukukhulumisana lamazwe asevimbe indizamchina ezisuka emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe kulandela ukutholakala kwegcekwane le-COVID-19 elitsha kulelo lizwe, esithi bekungadingeki ukuthi kuthathwe leli nyathelo. ELeSouth Africa lithi amazwe aphetsheya awathathi inyathelo elifanayo kungatholakala kulegcekwane elitsha kwamanye amazwe, njalo kusabandlululo lwamazwe ase-Afrika. Kukanti kuzaphazamisa inhlelo zokuvakatshelana kanye lokuqhutshwa kwamabhizimusi. Amazwe la abalisa eleBrithani, eleMelika, eleFrance lamanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum.
Ngendlela esibheka ngayo sibona ukuthi uhulumeni weSouth Africa indlela abuka ngayo ukunqatshelwa kwendiza nabantu abasuke kwele Afrika ukuthi baye kwelase-Europe, sibona ngathi iqinisekile ukuthi kukhona ubandlululo olukhona, ngoba uhulumeni weSouth Africa uthi ukutholakala kukhakha olutsha lwegciwane lolu uye wakwenza kwabasobala basadingisisa ukuthi ngabe kwenzakalani ngalo. Kanti kunemikhakha eminingi etholakaleyo endaweni ezishiyeneyo ngokungemva kokutholakala amazwe amanye akakazi aziphathe ngendlela lamazwe ezwekazi lase-Europe aziphathe ngayo. Kungakho lukhona ubandlululo olukhulu esilutholayo olubhekiswe ebantwini base-Afrika, ngoba nakho nje kusukela nasekuqaleni kususela kukho khona ukugoma ama-vaccine akakazi atholakale ngendlela eyanele kahlehle lapha kwelase-Afrika, ngoba amazwe aphesheya abonakale ethenga egcina lama-vaccine ukuze angafinyeleli kuzwekazi le-Afrika. Kusho ukuthi sibona khona manje ukuthi kusobala ukuthi la mazwe lawa azitshela ukuthi hayi, abantu be-Afrika kabangasizi kubo, kabafele ngapho kude bodwa. Kungakho sithi asiyithathi kalula nathi njengenhlanganiso lendlela lamazwe awezwekazi kakhulukazi lase-Europe aziphatha ngayo, ngoba kusikhomba khona ukuthi uma i-Afrika ingabasebunzimeni, cha, izobisele yodwa nje.
Kodwa ngezinye indlela bekungalunganga yini ukuthi amazwe la enze njalo ukwenzela ukuthi evikele ukumemetheka kwaleli
gciwane? Ngeke sithi thina amazwe lana kuyindlela yokuthi avikele, ngoba ngabe kwakuyindlela yokuvikela ngabe lokhu kwenziwe eqaleni mali gciwane liqala ukuvela, ukuthi kube nokuvala kwemingcele nokuthi kungabi nokuhamba. Lokhu sikubona njalo kuyinkinga kakhulu, ngoba nakho kuqala kusuka lapha kwelase-Afrika, kanti amazwe asesengxakini ngalesi sikhathi iwona wakase-Europe. US wabona eseqale ukuba nokubhebhetheka okukhulu, akukabi khona ukubhebhetheka okukhulu kusuka lapha kwelase Africa ukuthi singaye sabela ukhakha kumbuhlobo oluthile lwegciwane silubone soluyingozi enkulu, kodwa kwehlula ukuthi kuvikelwe yona nje iqala nje igciwane lecorona ukuthi livalelwe phansi. Kasikuboni kuyindlela ekhomba ukuthi abantu baziphatha ngendlela efanayo kuzo zonke izikhathi, kodwa sibona ukuthi baziphatha ngendlela ehlukile uma kuyikuthi into isuka kwelase Africa. Kulula uma kuyikuthi imikhuhlane isuka emazweni angaphesheya, kungcono akunandaba ukuthi bazivalele bona babhekane nayo, bafuna ukuthi bayithelele nangapha kithi Africa. Kodwa mase kuthiwe kunento etholakala Africa engenhlanga, bafuna ukuthi sivalelwe thina sife sodwa, akukuhlanga nje lokho.
Lo ngumnumzana Vosomuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum, esixoxelayo ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo, umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa isithi uhulumende weZimbabwe uliqaphele leli gcikwane, njalo usekhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhuluma nje ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu asabehlatshwe lijekiseni sebefika phose izigidi ezine 3.7 million. Ibandla lezombusazwe elisanda ukubunjwa ele Freedom of Rights Under Sovereignty iForus namhla lithulele umphakathi ibhuku elimomethe isiqondiso zalo ele manifesto ngesikhathi lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023. Umefisi kama usethulela alolu daba ngugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe emahofisini aleli bandla eBelvedere Harare, umkhokheli walo unkosazana Manyara Irene Muyenziwa utshele umbuthano wabalungiselela ukuncintisa kuzikhundla zokuba ngamalunga edalela ephalamende kanye lakubo manisipala ukuthi akumjabulisi yena lebandla lakhe ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ziqhubeka zisenqatshelwa ukuphatheka kukhetho. Uthembise ukuthi lolu ludaba aseza luhambela emahofisini achiyeneyo kunsukwana ezilandelayo.
That's one of the things that actually the electoral reform is not actually allowing and putting in a hindrance in terms of allowing diaspora voting into this country, because they shouldn't be
ngenye izinto lezo elokho zingavunyelwa ngumthetho olawula ngezokhetho. Wona usuka ube ngugoqo kwezokuvunyelwa kwalabo abakwamanye amazwe ukuba baphatheke labo kukhetho. Kasikho isizathu sokubalela ukuvota ngoba ngendlela engikuzwisisa ngayo bayayihlawula imithetho yelizwe ngendlela yokuthumela abasekhaya imali zokusiphilisa. Leli lizwe limi nje kungenxa yalabo abakwamanye amazwe.
Umnumzana Picoyas Sibanda ofuna ukuncintisa kusikhundla sokuba ngummeli wesigaba seBulawayo ePhalamende ulandisa ngokubangele ukuthi abe yingxenye yaleli bandla.
Thanda ukuthi ikhokhelelwa umuntu ongumama, nginanzela ukuthi okunye nje okuhlukile ngaye ngikhangela amanye amaphathi lasengengabona nanzela ukuthi ngumama olenhliziyo upresident Reforas ngumama oziphilela ngaphandle kwelizwe, but ukhethele ukuthi wothi ngisuke lapha ngikhona ngibuye ngizozizama ukuthi ngibile abantu bangithi.
Isakhamuzi sekambuzuma edolobheni leHarare umnumzana Moses Ngwenya uthi ufisa ngaye kuyafezeka konke okufunwa yileli bandla lokumunyethwe lugwalo lwemanifesto yalo.
Ngoba lathi thina njengabantu besiNdebeleni sikhangelele ukuthi sithole umuntu ozasimela, hayi khona ozasimela abe ngumuntu lwana okhotha amathe omunye umuntu, kodwa ame eqinisweni ukuze kube lesisombuluko ezimpilweni zabanye abantu. Ngoba singananzelela ukuthi iningi labafowethu bangaphambi kwamazwe esiqintini samathebeleland, ayisukuthi ukuthanda noma ikuswela, kodwa ukuthi umumo wakhona ubavumele. So engukhangeleleyo mina ukuthi khonokho akugqugquzeleleyo ukukhuluma ngani kuyangena kufake into practice yena ngokwakhe ukuze abantu babone bamthembe njalo bamfake ehlalweni.
Ugwalo lolu lubeka sobala inhlelo zaleli bandla ezokulungisa umnotho welizwe ukulondoloza ilungelo loluntu ezokulima ezokwemba amatshe aligugu ukusungulwa kwemisebenzi ezemfundo uguquka kwezomkhathi climate change ukuthwala kwempahla kanye lokunye okunenginengi okuphathelane lentuthuko yelizwe ngimele istudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakade betshengisela eNiger bavimbe iqula lebutho leFrance kulelo lizwe namuhla lisanda ukuchapha ungcele livela eBurkina Faso lapho ebelikhona lisehluleka ukwedlula ngenxa yokutshengisela abantu besola uhulumende walelo lizwe. Owesifazana ohlobo lwesikhedisho bevela kwele Iraq ube ngomunye wabantu abangamatshumi amabili lasikhombisa abavela kwamanye amazwe obhubhileyo ezama ukuchapha phakathi kwele Bhilithani lele France. Kwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni zithi kumele kubunjwe imithetho ezaqeda udlakela oluqhamuka emakhaya ukuze inani labahlukuluzwayo lehle. Ngesikhathi kunanzwa amalanga alitshumi lasithupha omkhankaso wokuqeda lolu dubo owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, u-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuvalwa kwelizwe nge-lockdown kubangele ukufuthelana kumdeni emningi kanye nokukhuphuka kwenani labahlukuluzwayo. Unkosikazi Saziso Khumalo Insiza ngomunye walabo abakhala nge-lockdown.
Ubana abantu bebelezi ndlela akade bephilisa ade bephile bephila ngazo bele bethola izinto zokuthi zibasise. Pho leziyana zinto zingasekho abanye baba lama-stresses bagcine umuntu vele engasenelisi ukuthi akubekezelile lokhu. Kugcine sokusiba lokukhuluma ukhuluma okungakhiyo okugcina kusenza ukuthi kugcine kusiba lokulwa.
Ngokunjalo unkosazana Senzeni Maphosa isikhulumeli sabatsha ezansi emaNdebeleni kubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kuyadingeka ukuthi imithetho efana le-Marriages Bill ipasiswe ngokuphangisa ukuze banqatshelwe udlame emakhaya.
Imithetho nxa ingafakwa evikela i-gender-based violence ifakwe ngendlela yokuthi ize ibe khona ku-constitution ukuthi ingalo yomthetho ibisisebenza ingakhethi mhlobo. Icela futhi ukuthi kuthazwe abaphathi bamasiko ukulahla kumbe ukunanzelela imithetho yosiko ephula amalungelo abantu.
Unkosikazi Nonhlanhla Mlotho osuka kuWard 4 eMatobo South uthi abahlukuluzwayo emakhaya bayaziswela indawo zokuphephela.
Emakhaya amaningi indawo zokuphephela ziyasilela. Zithi zisilela zinjalo kubuya futhi kusilele indawo zokunikeza i-counseling kubomama abahlangabezana lokuhlukunyezwa. Kungani lapha kuma-health centers ethu, amakliniki, izibhedlela, kuma-community centers ethu ngathi kungaba le ndawo zokuthi omama laba abahlangabezana le ndaba lokuhlukunyezwa lokhu bakwazi ukuthi bayethola i-counseling.
Umnumzana Love Moncube esinye njalo isakhamuzi seMatobo uthi iningi labesilisa lifela ngaphakathi lapho lihlukuluzwa ngabesifazana.
Akuvamanga ukuthi omama besihlukuluze njalo kuba nzima ma ngikhangela maybe kubobaba ma behlukuluzwa ezindlini kabakhulumi wabo abavuli amakhesi. But ke masizixoxela nje singamadoda, angikadibani nendoda ethi yahlukuluzwa ngumfazi. Okungangokuthi nginanzelela ukuthi esikhalangeni lapha thina komalaba omama bayahlonipha kakhulu obaba, lathi siyabahlonipha.
Umqondisi wenhlanganiso elelwa amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, uNkosazana Sethekele Jabangu, uthi iningi labomama bemaphandleni leyiswela imfundiso ngamalungelo abo.
Abomama abaningi labantwana abaningi esihlangabezana nabo abawazi amalungelo wabo, abakwazi ukuba mangabe uhlukunyeziwe kumbe uhlukunyezwe ngokocansi kumbe uhlukunyezwe emzimbeni or uhlukunyezwe emoyeni or uhlukunyezwe kuphi, abakwazi ukuthi bagijimele kuphi ukuthi bayobika
udubo abalalo.
Khuluma le ntata ezindaba ngolwesithathu umsekeli kamphathi Ntambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe amapholisa agcizelele ukuthi ngempela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingayi lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eqeqetsha ekolijini lemfundo yaphezulu Helenast. Mnumzana, ngokubona kwakho ukhetho lungahamba njani esigabeni semathebhelelendi kakhulu nxa sikhangele umqhudelwano oyabukhona phakathi kwebandla lezaphu lemthwakazi le kuyaba kuthathelwana yini abavoti?
Ukhetho 2023 lukhanya luza wabhizi kakhulu, baningi abalungiselelayo amabandla alungiselelayo. Kukhanya omthwakazi emaraphila baya bekhula. Izaphu sibonile ivela kuCongress ikhanya ngathiwa ibuye ilomfutho ukwedlula ebivele yikho khona. Ngokubona kwami amabandla lawa angiboni ukuthi wona omabili ayathathelana abantu. Ngiwabona ethatha abantu ethathela iZanu PF leMDC kakhulu. Abantu kade bevele bekuZanu PF leMDC. So yikho labaza bebecutshwa khona, bethathwa khona, besiya kumthwakazi, abanye besiya kuzapho. Sokuza kuya ngokuthi kuyabe kuhletshune okunganani. Kungenzakala kwezinye indawo kuhlephuneke kakhulu enxesithi kweMDC kube sokusiza iZanu, kumbe kuhlephuneke kakhulu kuZanu kube sokusiza iMDC. Kungenzakala njalo ukuthi kwezinye indawo izaphu ngokubona kwami ikwamise ukuthi ihlephune la ukuthi ingaphuma lamawadi. Okwama MP singakubona ngokuya kwesikhathi kusiya ngokuthi imisa njani inhlelo zayo, kodwa imihlangano yayesiyibonileyo iyenza khathesi nje emalangeni adlulileyo, hayi iyathembisa mihle.
Nxa sikhangele ibandla le-MDC inxa zombili, i-MDC T le-MDC Alliance, wena ubona njani?
MDCT ngingayibiza njalo, ngibe ngithi MDC le ekhokhelwa nguMonzora, hayi angiyiboni isiba lethuba elihle. Ingathi nje abantu bazakhohlwa ngayo, ngikhohlwa ngayo. Ukwenza kwayo isuke yangaphumeli kuhle egcekeni ukuthi kanti yona ivele isebenzisa yangaphi, yaku-opposition kumbe yakuZanu-PF. Kuzothi leyi ekhokhelwa nguChamisa esingayibiza nje sithi i-alliance iqinile, sike zabona uChamisa ephume sebantwini bamjabulela kakhulu. Kuyatshengisa ukuthi singathi abantu ulokhe elabo, njalo ungathi nani liyalikhula. So ngokubona kwami le enye MDC elabomonzora leyi, hayi angiboni ukuthi kuzayihambela kuhle ekhethweni, kungaba kubi kakhulu kibo. Hayi kukhanya kuyala, bazama bawine emacourt, bayibambe esidukwini emthethweni, kodwa kuground political kuyabahlula.
Ibandla leZanu PF ke lona ulibona njani? Lilakhona ukuthi linqotshwe ngamabandla aphikisayo ikakhulu leMDC Alliance ngokubona kwakho?
IZanu PF ngo-2018 abantu kade beyinike esingathi nayi benefit of doubt, ukuthi kade belokunakanela ngokucabangela ukuthi njengoba sikhipha umgabu izatshintsha ukwenza kwayo, kwangathiwa kuyalumathisa futhi ithemba labantu. Kodwa so far osukwenzakele kusuka ngo-2017 kukhitshwa umgabo kuzofika lamuhla, kungathi zokudanise abantu abaningi. Ngokubo ngokubona kwami kuzaba nzima kakhulu kuzana uPF. Ngakhangela ukuthi khona ngo-2017 kuzase lomjabulo okukhipha umgaya. Umnangagwa upresident wanqoba uChamisa nge-39,000 votes kuphela. So ke ungakhangela indlela i-economy ehamba ngayo, into ziba zini, i-corruption iyaphambili, eziningi nje into ezihlukuluza abantu emoyeni. Ngibona ngathi abantu sebezadela ukuthi bethi hayi izana uPF siyayizama kodwa izameke. Ngibona kuzaba nzima, i-election ezaba nzima. Xa ngiyibona mina ingaya ku-runoff, and ingaya ku-runoff izabe iyingozi kakhulu kuzana uPF, ikakhulu nxa ikhokhelwa nguMnangagwa, i-alliance ikhokhelwa nguChamisa. Bengaqondana bebabili abanye sebephumile, so kwi-runoff kungaba kubi.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lelalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sihlaziya umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 Days Activism Against Gender-Based Violence, wona oqalise kuthange njalo okhangelelwe ukuphela ngemva kwamalanga alithumi.
Okay, ngiyabonga. Njengogatsha labomama MDC Alliance, sithi thina siyangena kuhlelo lwe-16 Days of Activism Against udlakela kumbe i-gender based violence, udlakela phakathi kwabesilisa labesifazane, kungabe ngabantu abathetheneyo, kungabe kusemsebenzini, kungabe kusemgwaqweni, kungabe anywhere lapho kuhlangana khona obaba labomama, kumbe sithi khona kuba khona le ngxabano. But singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxa ngabomama ikakhulu, ngoba udlame lolu kumbe udlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kanti babuthakathaka naturally. Omama ngesintwini kubabizwa kuthiwa ngabesintwana because ngabantu aba-weak, they believe ukuthi they are abantu, i-culture itsho njalo amasiko ethu. So yikho sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikelwe omama. Thina njenge-MDC sibuye saphuma le ndimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo, be it ku-politics, be it emsebenzini, be it emachurchi, lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikhangele ukuthi gender based violence a barrier to gender equality. So sikhangele ukuthi udlame lolu lungaphela. I-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayesebehloniphana, abantu babengasayeyisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthiwa lengowabomama, kuyabe kungasela zikhundla kuthiwa lezinye zabobaba. Bonke omama labobaba babe sebelamathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolo kumbe singathi udlakele.
Lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa, sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala?
Engathi kathesi sikaboni ukhanya abantu sebesazi ukuthi, ngoba into esihlala sikhuluma nge-16 days zithandekile, kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngeyensuku zonke, 365 days. So nsuku zonke siyakwazi ukuthi kulama-chat groups whereby siyabona obaba bethumela izinto ezithethisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe eziyeyisa omama. Thina okwethu especially mina njengomuntu omela omama isikhulumeni sabomama, umsebenzi wami ngokuthi sifundisane, sifundisa labo ukuthi hayi lokho akuyisikho, lokho ayisikho, kumele siyenze so, kumele sibambane kuhle, kumele sihloniphane. Lakhona kana ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini ku-politics ukuthi hayi omama lina hambani liyepheka isikhundla ngezabobaba, sithi hayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe lakupolitics kuthiyene, omama laba akwanisa ukukhokhela njengani, umama uyakwanisa ukuba ngu-chairman, uyakwanisa ukuba ngu-organizing, uyakwanisa ukuba ngu-president, uyakwanisa ukuba wonke akufisayo umama uyakwanisa ukwenza. So kukhanya abantu obaba ikakhulu sebejayele ukuthi hayi omama labo ngabantu njengabo, balamalungelo anjengabafanana labo baba.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwe, isikhulumeli sogatsha olubona ngabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana. Lamhlanje sixoxa lomhlabeleli wenkayi uSikhosana Buhlungu osanda ukucula kwele South Africa eGwanda, njalo obecula eVictoria Falls namhla ntambama endaweni yokuzithokozisa iComfort Pub and Grill.
Hayi, into eyangithabisayo eSouth Africa, angithabethi indawo engangiqalisa ukufika kiyo ukuthetshulwa yingwe ngizalwe ngumama lobaba. Bangithakazelela kakhulu, angithiwa ngabantu abake bambona. Ngafika eHebrew, ngafika eThembisa, ngafika eKrista, ngafika hayi, ngakholisa kakhulu.
Kulula yini ukuhlabela estejini njengoba ungumuntu osejayele ukucula nje ezihlalele ebantwini?
Kwase kwaba mnandi mayi babo, baba kumlungisa umzukulu wami mafu. Lungisa, akubi sekuke divirus ingena abantu bakithi.
Fanatic yebonto, fanatic yebonto, fanatic yebonto, fanatic yebonto. Ngiyahamba la becholoto. Ngiyahamba la becholoto.
Ya njengesiphiwo, angiwona ubuzima bakhona ngoba ngiyabe ngithabela ukuthi abalandeli bambhekile ngiphambi kwabo. Ngikholisile leGwanda, Sandla Falls.
Senzwa umculo owethulwa ngabanye behlabela ngawo. Wakwamukela njani lokho?
Ngempresa la ukuthi nasi sipho sakho bethabela ingoma zami lezana nje, hayi bo Themba engikhulisa nje ukuthi hey ndoda une talent sebekhulisa ingoma zami lezana ngazithaya.
Uthini ngoxhaso olutholayo kumadlela sikhobokhobo nabanye bakhe ngokuthuthukisa?
Hayi, ungenze ngaba lotshintsho empilweni. Asengithuthukile, hayi selami sengikhanya sengiyindoda, sengikhamela esiwayeni sengindenkomo.
Uzalenzela amanga phakathi komnyaka. Dalantete, 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 dalantete.
loge ngumculo kaSikhosana Buhlungu osidlala nje ke yena sanda ukucula eSouth Africa eGwanda njalo lamhla ngicula eVictoria Falls eTankos Pub in Springs. Hayi ke siliqaba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olibhalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.